Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe. Unkosazana Thokozani Khuphe usemthethwandaba lapho abangisana khona ibizo le-MDCT lomnumzana Nelson Chamisa owelincicele lebandla leli. Omongi baqhubekela phambili eZimbabwe bekhalala umsebenzi. Abantu abaningi kabasathola usizo ezibhedlela zikahulumende ngenxa yesenzo lesi. Ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukuthakazelela uzibuse. Kulabanye abathi kulutshwana okuhle okwenziwa nguhulumende webandla leZANU-PF selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngozibuse kweleZimbabwe. Bathina abasakhulayo ngozibuse? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebele njini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.